ngabantu abanye laba bakhuthele kakhulu kwezepolitiki engathi ngama members e political parties leze ezizwe ezidikisanayo basafuthelene besakhangela ukuthi kambe kungaphuma kanjani ikakhulu bekhangela lokho yokuphikiswana ngakho izolo abanye bebekhangela izinto ezihlukileyo abanye befuna ubufakazi lobuyana abanye befuna ufazo bakube sekusiba lozulu nje ovele edinga amabele bantu odinga impopo odinga ishukela odinga school fees ongadingi ukuthi kambe impi yepolitiki isebenza okunjalo obefisa ukuthi kube lohulumende ongabusa abantu ngendlela efaneleyo nguye ke lo okhathazekileyo ozahlala ekhathazekile kusiya phambili ngokuba phela nanxa kuwine umnumzana uTshamisa kumbe umnangagwa abantu ayivuka impuphu ikhona kuselo msebenzi omkhulu omele wenziwe siya phambili kodwa uhulumende omutsha uyadingeka omutsha angikwazi ungaba mutsha uzame uPF kumbe umutsha eyi-MDC kodwa indlela endala yokusebenza ayisiyo vele abantu abayikhangeleleyo
Mnumzana Dube, ungathini ngesikubonileyo enkantolo izolo njalo kuyiwa phambili kuyini esingakukhangelela?
Njengoba ubabuncube wabeka ukuthi abanye abalandela mhlawumbe ku-MDC abafisa ukubona isinqumo lesi sithathwa mhlawumbe ngendlela esisapota indlela ummeli wabo kade kubeka ngakhona kodwa-ke leli cala licala elihlukileyo kakhulu alifanani lecala mhlawumbe elobugebenga eliyabe liyenzakele ukuthi mhlawumbe kuthiwa lethi ubufakazi kuvele kuphelele khona lapho lapha kulezinto ngesikhiwa lokho babiza ukuthi ngama-technical issues licala elinzima kakhulu elingekho lula kodwa-ke mina engingakusho ngokuthi imphumela abantu bayilindile njalo impumela abantu bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngoba abantu bezimbabwe kathesi badiniwe iningi even ngisho labanye abakuma-diaspora bafisa ukuthi ngabe bayabuyela ekhaya ilizwe lezimbabwe libe stable bayenelise ukubuyela ekhaya bayakwenelisa ukuyancedisa ilizwe lezimbabwe ukulakha libuyele esimeni esakudala lesane sazini
Mnumzana Ncube kulokwesabela ukuthi singabona kugcwala amasosha lamapholisa ezitaladeni ngaphambilini kokwethulwa kwesinqumo ngomthethwandaba kusasa kuyini okubonayo khona ngapho koBulawayo lokuzwayo nje kuvela kwamanye amadolobho
ukuba khona vele bazabe bekhona kusasa lokho kakubalekelwa bazaqalisa khona mhlawumbe ebusuku namhlanje kuze kuye kusa kudlulela usuku olulandelayo kanjalo angithi phela umbuso obusayo kungene ibutho livele yilo eligcwele emgwaqweni kanti ngemva kwalokho kwakuvele kugcwala amapholisa yindlela obekuphilwa ngayo kusuka ku-1980 kambe umuntu ozele izolo lokho angacabanga ukuthi yinto esigugukile esintsha kwakuvele kukhona igugurawundi emgwaqweni emuva kukhona amasotha wamapholisa okuvele kuhlukunyezwa abantu isimo sakhona singabe siguqukile lapha lalaphana kungafanele ko-1980 kodwa kule nguquko engathini ubaba le nto ayishoba kuduba ukuthi kunento eziningi ezikhangelwayo yebo vele sikubonile izolo nxa kuthethwa icala lona liyani ukuthi hayi indaba inengi kulalokhu ukuthi wena ungafika ukuthi hayi kwenzeka ukuthi bakuthathe kanjalo badinga ubufakazi obuningi mhlawumbe obunye obungatholakaliyo mhlawumbe obunye obutholakala nzima okukhulu yikuthi mina engikufundile izolo yikuthi i-7 days izilutshwane ukuthi ungadinga ngazo ubufakazi obupheleleyo obungasuthisa inkantolo kungadingeka mhlawumbe ukuthi kufakwe i-3 weeks ukuthi wedinga for 21 days ubufakazi nxa usubuzuzile ubuye uzokwethula icala lakho ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi abantu basuthiseke ukuthi izinto yebo kambe zingaphangisi kakhulu kodwa zingona ukuthi ugcine usiye enkantolo ungelabo ubufakazi ukuze phela elizweni singaxabani
ngize kuwe Mnumzana Dube ukuze kube le nqubela phambili elizweni imali ibe khona emabhanga imisebenzi ibe khona umnotho ubuye ume njalo ngezinyawo kuyini okumele kwenziwe
okokuqala siyazi ukuthi kulobu gwelegwele obuningi kukhulu sekuyinto eseyazalela kakhulu esizweni sakithi ibugwelegwele nje i-corruption yinto yokuqala efanele ukuthi ilungiswe njalo kube sekusithi indlela ilizwe lakithi uhulumende lozabe sekukhona iqiniso afanele ukuthi alitshengisele emhlabeni wonke jikelele lamanye amazwe wonke esizabe senza lokho kuthiwa yi-trade ukuthi kutshengisele ukuthi okweqiniso ilizwe lezimbabwe ilizwe eseliguqukile eselilethe inguquko yeqiniso kodwa-ke noma singaze sitshintshe umbuso noma kungavuka kubusa umnangagwa noma kungazovuka kubusa uTshamisa kusasa kodwa iqiniso nxa lingilokho lingakaveli elizwe lakithi lezimbabwe kuzabe kuzaqhubekela phambili kulo hlupho njalo okunye iloba ngubani njalo ongenayo kufanele ukuthi athi nxa engena atshengisele ukuthi yena izinyathelo zakhe ziqondeni njalo inhloso yakhe iqondeni njalo amalungelo oluntu abantu fanele behlonitshwe ngoba ngokunye okwenze ilizwe izwe leZimbabwe lacwila kakhulu ngendlela ukuthi besibona abantu behlukunyezwa abantu bengaphathwa ngendlela eqondileyo noma ungaze uthi uyalungisa lokho kodwa amalungelo abantu nxa engaqondiswanga njalo eyakubuyisela ilizwe leZimbabwe njalo emgodini lo esizama ukuthi siphume kuwo so kuqakathekile ukuthi kube ngumlando kahulumende lozangena ukuthi abekwazi ukuthi afake ilizwe leZimbabwe phambili